Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 5 Mpandula 2023, ngoGives Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abungaqala ngoba ngithoyeni officer in charge wase law and order uChapa izobe isithelile ukuthi uthe efika yena amaprinta kempela lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho baphonsema futhi ukuthi yebo avele abantu laba we under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Scholarship for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ugedo olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye.
It is a betrayal of SADC, and more seriously, it undermines our stance in Africa for a country that wants to secure democracy. We have to uphold the sovereignty and the democratic practice in Zimbabwe if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa aswela uMongameli Cyril Ramaphosa ngokuya kuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukaMnumzana Emmerson Mnangagwa izolo. Incwadi ezicubungula ezomnotho welizwe zipha imbono etshiyeneyo ngesimo sezomnotho esibokuselizweni okwamanje ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethe idola leZimbabwe kaliyindawo. Zonke lezi ndawo indaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amagweta amabili uMnumzana Doug Coltart loMnumzana Tapiwa Muchineripi ababotshwe izolo besetheswa icala lokuphazamisa amapolisa ukuqhuba umsebenzi wawo bamiswe phambi komthethwandaba namhla bakhululwa ngemva kokuhlawula isibambiso sebhili samadola emelika alikhulu. Amagqota lawo mabili athi abotshwe ezama ubonisa amapolisa ukuthi amalunga awe-CCC uMnumzana Womberayishe Nende wakhethwa ukuba ngukansila emzini weGlionora Ward 27 eHarare. Losonele mkhuhlane bakusimo esibi sempilakahle ngakho kudingakala ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Abe-CCC laba babikwa bethunjwe ngomgqibelo mhlaka 2 Mpandula banyamalala lapho behlukunyezwa ngokushaywa bazobonakala phandle nje kweHarare. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uqoqe legqweda elimela amalungelo oluntu unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Bethathile icala lokuthi balela amapolisi ukuthi akhulume nabantu labayana babe-abdakthwe ngabantu babesiza ngama-law enforcement. Kuthiwa amapolisi afika laphayana amagwetha athi abantu laba ngabasi-right ngabaphili so alikwanisi ukubabona. Yiko kuthiwa icala leli.
Lilibona njani leli cala abaletheswayo?
Akunacala la i-abuse nje ye-criminal justice system ebilobikhona. What is surprising ukuthi kwenzeka so soon after the Third Republic came in. Akunacala ngoba ngithoyeni officer in charge wase law and order uChapa izobe isithelile ukuthi uthe efika yena amaprinta kempela lokhu wakhuluma nama doctors nama nurse khona esibhedlela lapho baphonsema futhi ukuthi yebo avele abantu laba we under sedation bebengakwanisi ukuthi benze ama-interviews. Wavuma futhi ukuthi uhambile wazibonela vele omunye ubelele omunye ubebonakala ukuthi u-under sedation although ubekwazi ukukhuluma. So ukuthi after that yena wakwazi ukuthi abantu ngababothe ezibonele ekhonsekelile futhi ukuthi ama abantu basezibhedlela iyo i-abuse ye-justice system le.
Ngiyabonga, sikhangela lapha kutshoni lokho kumagqwetha amela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Kutho ukuthi phela sesethuswa ukuthi we should not represent certain people. Ngoba ukuba abantu laba bekungabantu bezanu akukhulu ugqwetha obezabotshwa. So kuthiwa vele uma ungugqwetha ungathi usirepresent abantu laba ungamela abantu laba.
Ye, ngiyabonga, sikhangela abaphikisayo abebandla le-TCC abakhangelane lobunzima lobo sekusitshoni ngibonxa amagqwetha abo esebotshiwe.
Kutho ukuthi phela sebezafika ekhoti vele benganagqwetha ngoba ayiningi lethu lizabaleka phela kungathiwa nje kusekubotshwa umuntu we-TCC mthetho ahamba umele umuntu lo ngizathi angikwanisi nginjani njani kangikho lapho uyabo kuzathisa abaningi ukuthi bangafuni ukwenza ama-cases lawo and kutho ukuthi-ke abantu be-TCC bazakwalelwa i-legal representation when i-constitution ithi bavunyelwe ukuthatha uloya we-choice yabo.
Lo ngunkosikazi Beatrice Mthethwa obekhuluma ecingweni loTabuka Ncube eseHarare. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe, kubika uThuso Khumalo.
Embikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa e-Democratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi kutshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele-African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele-South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa ele-ZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy returns.
Kufanele sincedise abantu beZimbabwe kulela umbuso okhululekileyo, hathi lokho kwenziwe nguRamaphosa ukukhombisa ukuthi yena lebandla lakhe basekela kwephulwa kwamalungelo oluntu.
The ANC does not care about freedom, democracy and human rights.
Kunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild One SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal.
Ibenzo zikaRamaphosa lesi lihlazo ebantwini beSouth Africa nasemazweni wonke enhlanganiso yeSADC. Ngeke simise ukuza kwabantu beZimbabwe kuleli singabancedisanga ukuletha umbuso okulekileyo.
If we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekule mibuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli ze-Afrika ezintathu kuphela ezizemathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi le-Afrika jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso ye-SADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula le-SADC ebelizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolu khetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokhu kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zile mibuzo ngalolu khetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in dream.
Indlela lezi inkokheli ezenzele ngayo amhlophe umongameli Mnangagwa lokungenzi kwazo mathupha emkhosini wokugcotshwa kwakhe isibonelo sokuthi kukhona abawusolayo.
Most SADC countries have dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unobhala jikelelo ebandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU-PF, but in Zimbabwe you must know.
Kuna sima le ZANU-PF kumnyama kubomvu. Othamisa lebandla labo akungeke sidlelane labo ngoba badlelana nabacindezeli.
We said the new liberals and the liberal agenda in the world as the ANC. We don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Ngimelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuze enelise ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo ezizanceda uZulu kulandela ukugcotshwa kwakhe izolo. Kulabanye njalo abathi kumele aqhubekele phambili ebusa kwele Zimbabwe ngoba uvotelwe ngabantu abanengi. Omunye wabathi ukumele uMnangagwa akhulumisane labaphikisayo ngumnumzana Hlandla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabomhlaba baza kubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana okuthize. So lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-TCC uthole layo amavoti amaningi okungenzeka ukuthi vele adlule wona akaMnangagwa. Kodwa kuhlupho ukuthi nxa kuhlalwa phansi izani izabe ifuna futhi ukuthi isalibambe esidubini. Andithi yakhubula isikhathi sikamgaya ukuthi kwenzakala njani. Kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa i-new dispensation kwenzakala ngawenalani indlela uzabe efuna umdali ukuthi ahlale khona pha. Abe sesithi ke umfana babe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kulesakhe.
Kodwa umnumzana kutamusanka ukubandla leZANU-PF njalo lakuhlanganiswe ye-Forever Associates Zimbabwe uthi uMnangagwa uza kwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli.
I-way forward yena lesiyenziwe abantu beZimbabwe sebekhulumile ubuningi babo. Last election sasingela amavoti sesilawo kathesi. Last election kwakuyi 50 point kathesi kuyi 52.6 which shows ukuthi hayi umongameli is gaining i-popularity and abantu abaningi bayamlandela. So okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama-programs akhe awaqalayo. Asikhulumi akula language inclusive government. Leyo vela isikhulumi language naleyo. iZANU-PF isiphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu beZimbabwe. So ngakhonokho yikho sikulandelayo silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume and abantu sebekhulumile. So uyabusa umongameli. Akula lokho ukuthi kuthiwa ama-SADC leaders akabuyanga. Lokhu kwenziwa ngokuthi i-inauguration eZimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date ngoba labe lingakwazi ukuthi abe-opposition bazahamba yini kukhothi naseli-invite amanye ama-president. So yikujumana nje. So we can't expect many of them ukuthi bebuye. We expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye. Kodwa ukungabuyi kwabanye laba kutsho ukuthi akula legitimacy, akutsho ukuthi ubaba kawinanga. Uwinile siqhubekela siya phambili.
Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi uMnangagwa kasoze akuqule lutho kwele Zimbabwe.
Kabala capacity yokuthi ba-revive economy. So abantu beZimbabwe baqhubeka behlupheka isikhathi sezulu sesiyaqala ipatronage yezanu iyaqhubeka abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu lama fertilizer labo abangabezanu yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha ngaphandle kokubana amasela azaqhubeke tshontsha o-gold mafia la kwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila ukutshontsha kuyaqhubeka. Iyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili.
Umnumzana Thabang Nare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe.
Loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe. Akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefetsha-fetsha, ukhetho lwangkhona lube lukhetho olwefetsha-fetsha. Lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile, kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani. Ngakho ke indoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu kabamthembi. Kuthi ke labo abamsebenzelayo kuzanu PF kuyamele begide kakhulu, begide njengestandard ukumthabisa, bebe lokho bemkhumbuza ukuthi wanqoba. Loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobana. Eliphikisayo LCCC kukhanya lizazama ukuthi liye kuSADC la AU. ISADC ayikalethi ireport yayo yokugcina, final report, echo ukuthi ikhetho lohamba njani.
Unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge African Union seziphelelwe ngamandla ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Kukhanya umpresident iChilema weZambia umeceleni, yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo. Ubunzima nje ukuthi SADC le AU yasaqinanga kangako. INigeria ivela kuma elections ukhetho olwaba lobunzima futhi uPresident Tinubu wangena la kungani kangenanga kuhle. Kuthi ke elegoli iSouth Africa 2024 ilama elections. So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama-investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabangela ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho-ke kuzaqhubeka kugejwa i-lithium, kugejwa igolide, kugejwa i-platinum. Yizo izinto engxenye ezizaphonga ukunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube. Kule ngcedi ezicubungula ezomnotho ezithi kumele leZimbabwe liqhubekele phambili lisebenzisa idola lelizwe loba lilesi sindo esiphansi. Kodwa abanye bathi lokhu kuzakwenza abantu bedonse nzima elizweni. Kubika uBathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu izolo egcotshwa eHarare ukuba uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili esebenzisa idola leZimbabwe. Lokhu kusekelwa ngezinye ingcwethi ezithi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ndawonye ledola leMelika kubalulekile. Isizathu kuyekuba inhlelo eziningi ezikahulumende ezimunyethwe kuNational Development Strategy 1 zenziwa ngemali yakuleli. Umnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi ecubungula ngomnotho welizwe, yena ke uthi kungaba liphutha ukuthi kulahlwe idola leZimbabwe.
Okubalulekile esimile sinanzelele lapha yikubana kungani eqonqosele lokho ukuhlala kwezimdola. Noma nje sibona nje ukuthi isimo somnotho singathi seyame kakhulu emalini yaphandle ku-US dollar. Lelo kubani elizwe lethu vele lihlezi libelethe izikweledi ezinkulu kazibolekwe ngemali ye-United States eziyi-US dollar. Ngakho-ke singabele sikhiphe izimto kutsho ukuthi lama interests esiwabhadalayo ngale kuphulela ama tax kusenzele kube nzima. Inhlelo eziningi ezikahulumende ziyenziwa ngemali yakithi.
Umnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uthi okumqoka yikuba uhulumende aphe abantu isiqiniseko ngedola leZimbabwe.
Kodwa into eqakathekileyo, into efunakalayo, i-confidence. Nxa ama-businesses engaba le-confidence, hayi ngiyethemba ukuthi bayayithatha i-RTGS. Kuzafuze lakho uhulumende laye etshengisele through i-auction system. So into uhulumende kumele ayilungisise kuqala indaba ye-confidence. Belungisise ama-institutions, abantu bebe le-confidence kuma-institutions. Kungaba njalo akula ndaba lokuthi sisebenzisa iphi currency. Singaze siyibize ngeliphi ibizo, singaze siphinde sithi iZimdola.
Kwelinye icele, izisebenzi zikahulumende kanye labaphila ngokuthengisa bathandabuza ukuqhubeka kwedola leZimbabwe. isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uthi ukuqhubeka kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe kuchaza ukuba izisebenzi zikahulumende ziyaqhubeka zincindezelwe.
Ivele kusukusela ngo-2018 la abatshontshela khona i-$540 babeyihola izinto kuzisebenzi zakhe zabambi. Izisebenzi ezigqoka ama-uniform, izicathulo zitshekile, ama-uniform athume ngehala engafanani lelembu, konke lokhana kutshengisa ukuyanga bezisebenzi zikahulumeni. Angisakhulumi ngalezi okumele zigqoke kuhla babanisi. Izinga lezisebenzi selivele selawo, isakusela muntu obanakayo. Pho nxa sesikhangela ukuthi sokungena uhulumende omutsha, abuye asitshele ngokuthi sizabe lokho esihola i-RTGS ngezinye indlela vele ngala ndaba lazo izisebenzi.
Unkosikazi Melissa Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa, uthi ukuze baqhubeke bekubhizimusi bazaqhubeka bethengisa ngedola leMelika.
Siyananzelela ukuba umongameli uthi ibhondi lizaqhubeka likhona, kodwa ke thina sizaqhubeka sithengisa ngeforex kuphela, ngoba ngeke senelise ukuhlala sikubhizinisi nxa sithengisa ngebhondi. Kubuhlungu kubathengi abahola i-RTGS, kodwa akula ngenye indlela ngoba sihoda ngeforex. Elokusidanisayo yikuthi sizaqhubeka sigijimisana lama-rates ezilonge ibhondi likhona, okutho ukuthi thina ama-prices ezinto selakho ukuhlala ekhwela njalo nje.
Isilinganiso sokuthenga idola elilodwa eleMelika emkambo kahulumende limi kumadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-$4,604, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane eziyisikhombisa, i-$7,000. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabatsha abathi baza kuya kwamanye amazwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo, ngoba kabalathemba lokuthi kuzaba lenguquko kwezomnotho lokunye okubhekane labantu kweleZimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kabayindawo, kubika uTobias Mutsingwa.
Ekhuluma emkhosini wayizolo wokugcotshwa ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe okwehlandla lesibili, umongameli Mnangagwa uthembise ukulungisisa udaba lomnotho lokumanyana elizweni. Kodwa iningi labasakhulayo lithi ukuqhubeka kombuso owezanu-PF ukutsho ukuba lenhlupho ababhekane lazo zizaqhubeka, ngoba bengelalo ithemba lokuthi uhulumende lo angaguqula indlela abaphila ngayo nxa wavele wehluleka eminyakeni emihlanu edluleyo. Umqoqi Ncube ngomunye wabasakhulayo abathi ababoni okutsha okungalethwa nguhulumende osebuyele embusweni.
Yebo, ye ukhetho lwenziwe, kodwa kungazathi impumela yakhona kayicaci, kayela khanda, kayela msila. Ngakho akula sithembiso esicacayo esingabona ukuthi kungasilethela iZimbabwe entsha engasiphilisa kangcono, singaqathanisa lale iZimbabwe esikiyo. Ngakho mina personally ngithi ngingasuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza, ngisebenze, ngithole ukuphila, ngithole ukusebenza ngcono.
Ukukhanya Previous Moyo ngomunye othi ulesifiso sokuhlala ekhaya kodwa akusavumi ngomumo okhona.
Inyanga leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na? Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bechiye ilizwe lakithi. Kodwa nxa kungaya kusihla kusiba ngcono, kuyisifiso lami sokuthi ngihlale ngiwandawo elizweni lakithi.
Lanxa kulabaningi abacabanga ukuya kwamanye amazwe, kulabanye abathi kabayindawo. UStacy Mthombeni, umlimi osakhulayo, uthi akhona amathuba kwabatsha okuzithuthukisa.
Yebo, ngiyazwisisa nxa abanye bami besithi bafuna ukubaleka kuleli ngoba komile eZimbabwe, kodwa abazibuze ukuthi abaphumelelayo ontanga bakwenza njani. Ayisikho wonke osakhulayo othola imali ngendlela zobusela lobugwelegwele. Baningi abalamabhizimusi asemthethweni abaphila impilo emnandi. Mina ngithi masidingeni ezinye indlela zokuzikhipha ebuyangeni, singameleli ukwenzelwa izinto nguhulumende.
UBelinda Cele, omela amalungelo abasakhulayo, uthi kumele beqaphele abatsha ngokuyahlala emazweni achiyeneyo.
izimali ezibhadalwayo ukuthi abantu bebe lama etiquettes lama visa lama risks ekubhadala ama agents imbonana ama ema processes lawa esiba le confidence to invest our hard earned savings ngabe ngay save ngayenza ibusiness engakwanisa ukuphilisa wena lemuli yakho it is a true value ya support ama indigenous
wengeze esithi abasakhulayo kumele bebekezele ngoba kuzalunga lapha eZimbabwe
njengezizwe zonke kulesikhathi sokukhuphuka kulesikhathi sokuba lokungahlaliseki kuhle elizweni kungathi ke abadala bathi kungapheliwe kuyahlola mina ngiyintanga ebona ngani akusoze ufe kunje elizweni leZimbabwe isuku lethu liyeza kungani ontanga bengaba le patience
ingcwethi ecubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso e-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube uthi lizabhidlika ilizwe nxa abasakhulayo bengabaleka eZimbabwe
njengalokhu umbuso okhona ungabanakekeli abatsha kungabonakali futhi lokuthi ilanga lizaphuma phakathi komnyama onje yikho phela sebesuka sebesiya kwamanye amazwe ukuyazama ukuphila ngokuba nxa engahlala khona lapha alinde ukuthi kuze kube lenguquko akulalutho angalwenza ngeke aphile ngeke abhadalele abantu bakhe esikolo ngeke enelise lokuchata nje lokho ngakho ke kutsho ukuthi ilizwe liyadilika liyaphela ngokuba ngabatsha bengasekho akulanto engalunga elizweni
abohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency bethule umbiko nyakenye othi kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezifika phose isigidi 908,913 Wodwa inhlanganiso ezizimeleyo zisithi inani labantu laba lifika izigidi ezine 4 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTho Bias Mutsingwa.
Kulowo isilisa omiswe phambi komthetho ndaba kamantshi eHarare namhla esethuswa amacala okubulala abantu abahlanu. Abahlala emigwaqweni ngokuba gongoda ngamathe andubana abahlinze waphinda wosa inyama yabo wayidla amapolisa athi uThandwa Lenkosi Ndlovu ubotshwe ngemva kokubulala umuntu wesihlanu eHarare izolo phakathi kwensuku ezisijiyakingalombili athi njalo ngomnyaka ka-2020 uNdlovu wabulala abantu abathathu kobulawayo ngendlela efanayo wasebalekela eHarare Ubehlinza abantu laba ngamambodlela abuye asike amaphambili abo umsolwa utshele inkantolo ukuthi uyavuma wonke amacala ngakho ke ingajoni idlalisa isikhathi sayo Ulanje Dr. Mda kuhlelo The Connection Sipoka labacha ngokumela kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Singakihluka nesihlobo othi sihlangele indaba ebezigokela namhlanje. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi kumele leZimbabwe liqhube ukhetho olutsha lincediswa ngabenhlanganiso ezinjenge Southern African Development Community, i-African Union, lezinye. Amabandla aphikisayo kwele South Africa, asola umongameli Cyril Ramaphosa, ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare, eNational Sports Stadium. Lingakhohlwa ukusixhuma lisebenzisa i-email yethu njengenhlala yenza, njalo lokuthi lisithumezele imlayezo elifisayo kumakhale kukwini wethu phela othi +1 202 465 0318 liyasithola njalo kuwebsite www.voindebele.com hayi ke olamhla kwanele zulukandaba ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.